inkulumo le ibingcolile ngoba ibizama ukutshengisela ubaba uPresident uMonzola njengomuntu ozaxotsha amanye amalunga asimeleyo njengebandla, kungaba sephalamende kungaba kuphi, ngendaba yokuthi uPatson Murimoka omunye wamalunga eMDC wakhweza udaba lwakhe emapholiseni emangala esithi kutshontshwe imali ebandleni. Kungamanga lokhu ubaba uPresident kazanga abe lengxoxo enjalo, njalo kuyimsebenzi yabantu abagangileyo nje abachisa usiba lwethendele befisa ukuthi abantwana be-MDC bahlale besilwa kungapheli ukulwa phakathi kwethu. Into ekumele uZulu ayinanzelele ukuthi kuyiwa kuCongress kwakhulunywa njalo khona lapha kunkundla yeWhatsApp, kukhuluma bona uMurimoka, kukhuluma labanye uPresident owayekhona ngaleso sikhathi umama uKhuphe laye owagcina efakaza ukuthi ngabantu esingabaziyo. Umama uKhuphe sikhumbule ukuthi wabhala incwadi ekufika njalo exwayisa amapholisa ukubana angathathi lawo maripoti ngoba abevela ebantwini angabangasibo bebandla le-MDC. Njalo ngalo usuku lokhetho lwe-Extraordinary Congress umama uKhuphe ke ukuvezile ukuba hatshi thina njengebandla kasilayo imali etshontshiweyo, imali zethu zonke zilungile, njalo konke esikukhuluma akukhulunywa ngabakhokheli bekunkundla yabo ye-standing committee kuba yizinqumo ze-standing committee azize zaphiwa noma ngubani osengasuka aye kuthi kusuke kwathi kungathanga. So ngakho ke lokho okukhulunywa nguPatson Murimoka lokukhulunywa ngabanye ngendaba zemali ku-MDC hayi kuyikufisa kwabo nje ukuthi badunge, mhlawumbe njengabantu asebebancane ku-politics basazondele ukuthi labo ababe basekela abasazange baba lenhlanhla yokuthi baphumelele ku-Extraordinary Congress. Kodwa hatshi, okukhona njengokukhuluma kwe-Extraordinary Congress ama-resolutions, uphenyo lusazawenziwa ngezimali zephathi ngakho konke ukuze kuvezwe sobala emphakathini labalandeli bebandla ukubana sime kanjani esigabeni sezimali ebandleni. Kodwa hatshi, lokho okukhulunywa ukuthi imali itshontshiwe, ubaba umkhokheli nguyo odleleyo mali, kungamanga.
Manje kudaba lokuthi umkhokheli webandla lenu umnumzana Douglas Monzora uzaxotshisa abanye edale lephalamende ababalisa uNkosazana Thokozani Khuphe, kungakuliqiniso yini?
Akusilo qiniso ukuthi ubaba uPresident Douglas Monzora ulenhloso yokuthi axotshise abanye bakhe edale lephalamende. Lizakhumbula kumbiko wakhe esuka khona ekunqobeni ekubeni uPresident, lo mbiko awunika New Year ukuqalisela komnyaka, njalo lalapho ayekhuluma khona labona izindaba ezikhathini zonke kusukela ebe ngumkhokheli webandla, ukuvezile sobala ukuthi hatshi yena kasuye president ohlala emelele ukuthi alwisane lobukhokheli, akalayo inhloso yokuthi alwisane lalabo akade encintisana labo. Yikho unanzelela ukubana abantu abanjengobaba uMzuri ube fake isifiso sakhe, kumbe ufake isifiso sakhe sokuthi nxa kungalungisiswa lokho kumele kulungisiswe ebandleni, ubaba uMzuri abe nguye oba ngu-vice president wesibili ngomva kukamama uKhuphe.